Ambaka mnumzana Chamisa ibhalagwe angiboni kuyinto embi. Ibhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, eAfrika leEurope, kuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayifika. Iyafanana lokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni uyefika lapho eyamajuda. So angiboni icala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lwegugurawundi lucutshungulwe?
Hayi, angingaza ke ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye, yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lwegugurawundi. Njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi igugurawundi is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulo mlandu wokuthi alulungise lolo daba, akukhethelekile ukuthi kungene embusweni. Wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe olomlando wokuthi eqondise udaba lombhuqazwe olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho, at least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalagwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, okwenzela ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongi ukuthiwa igugurawundi igugurawundi, kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zifisani. Mbona ngazathi khonokho kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lwegugurawundi silukhuluma lupolitical, kodwa kuzanga lube partisan. Amabandla kufuze kucace ukuthi thina njengebandla udaba lwegugurawundi silukhangele kanje, uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.